Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje. Ngolwesibili ekuseni ngumabasa 2019 mhlaka 30 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, owayengumphathintambo wezabalwa impilo enkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko ngoba kuyazila ukugebha abantu abafileyo.
Uyaxolisa, awuzwathi bhadi ngokuthi uxolise nje ukuthi hayi into le imbi esayenzayo kwakubulawa abantu ukuthi abantu abangenakuvikela kuzivikela. Isakhamizi nje esingelamsi esingelalalito esingelazikhali sibulawa ngumosesikhali.
Ibandla le-MDC selilandele imbiko eyethulwe ngumphathintambo wobona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuxoxa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi nje wabehluleke ukumkhipha ngendlela yakade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars. Sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. Ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu ngoba kuyazila ukugebha amathambo abantu abafileyo. Ukutsho owayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Umnumzana Dube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kumele kukhulunyiswane lenkokheli yezomdabu andubana kugejwe abantu ababulawa ngalesi sikhathi.
Hayi, mina ngokwami ngithi mina ye uma kuthiwo njalo yinto inyathelo elihle lokuqalisa. Kodwa-ke mina okwami ngithi simply asingeneni entweni yokupholisana, ukhothwe umlotha. Thina ngesintu vele uma abantu bephambanisene kumbe wenza into embi kakhulu komunye wakho njengokubulala isilimi sakhe, kuyakhothelwana umlotha. Ukukhothelwana umlotha siyo nto enzima nje. Abadala bayakwazi izinduna ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo, kuhlalwe phansi iphele indaba leyo. Ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanxeba abuhlungu ngaphandle kuje kuxotshiswane. So ngamboni ngathi kuxotshisa kuyaqeda into yonke leyo, kungaphindi kuhlungu.
Yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha. Lokhu ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la?
Hayi, mina ngokwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofileyo. Kungaba yinto entsha esiyifunda namuhla. Kodwa-ke uma abantu babe engxenyebaphongeswakwegodini elilodwa bebaningi ngobuhluku okunjalo, engxenye kungathumba amanxeba ezihloko zakhona babuyiselele phezulu bafakwe bangcwatshwe kuhle ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke mina ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi, ngesintu sakithi umuntu ofileyo ngagitshwa. Kodwa-ke ukubona kwabanye zikho i-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna kweziningi zokufuna ngoba bayakwazi enkala abafaka iziningi zabo ziyakwazi ukuthi bafila ngathi abaningi bakhona. So into njalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhumiswane umlotha ngobani, nguhulumende kumbe izinduna?
Hhayi, izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende ngama-politician ukuyeza namthi abanye sebesiqiwa kuyinto unjani njani. Kodwa uma uxolisa awutho njalo, uyaxolisa awuzwathi bhadi ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akukhulelwani, but ungafaka ingafika ama-politician akutshela okuningi sekucalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanye kwakuyini kodwa siyakwazi ukuthi ongayishoni kwakubulawa abantu kuphela abantu abangela indlela yokuzivikela. Into ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke omunye asele leyo yimpi, kodwa isakhamizi nje esingela msebenzi esingelala lutho esingelazikhali sibulawa ngolesikhali ayisikho kulokhuza lokho asiyo into esingathi yimpi leyo. Yikho impi zamabizo atshiyeneyo, kule-conventional war, kule-gorilla warfare, kulani, kule-civil war, kule-massacre, genocide, kule-nto ezinjalo, ziningi-ningi ezitshiyeneyo. So uma usuyathatha uphambanise le eyokubulala abantu kwakuyimpi, then umuntu wayengaii lawe, hhayi asiyoqiniso.
Lo ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumente ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema eyokuthi leli bandla liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni awethule izolo umnumzana Matema uthe ule mbiko ekhomba ukuthi i-MDC ijonge ukugenqula uhulumende ngemva kokuqhuba umhlangano wayo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi akusoqiniso okukhulunywa umnumzana Matema.
Udaba olukhona olusegcine ngolokuthi iZANU-PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe uPresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla le-MDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye izindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela ayekade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akufuze kusebenze, kuzaswela umsebenzi yakhonokho esesekuboneka kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi elizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa ukuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathi intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyeli ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kwisizathu sokuthi uhulumeni uzagenquka, ngibone ngani uyalahleka kakhulu nxa bangalalokhu besenza ukuthi intengo yezinto lempilo yebenzima kwale Zimbabwe kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izalwane zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni njengokutshengisela okwenzakalayo ngo-November ka-2017 izalwane zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje etshinga ngendlela uMathema abetshinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, ukuthi egcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zalalokhu ziphongwenziwa kungekho abakuhulumende abagcina bethole izijeziso zimqoka kakhulu ngibona ngani izijeziso zizagcina zibavakatshele laba bantu nxa bangalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa njengezeneze kungabi nakuhosha okukhona kwabe beqamula umthetho bedlalisana namalungelo abantu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MTC ubexoxa icingweni lontungamili Nkomo we Studio 7. Ngesikhangele eziphuthumayo ezifela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Idale lePhalamende selilungisa ukuthi imithetho yokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 olokudinga umongameli lamalunga idale lePhalamende laweSenate kanye lamakhansila lube ngolukhululekileyo lungabi lobuqilibezela njalo litshengise ukukhululeka kwabantu elizweni. Iphephandaba leThe Herald lithi lokho kuvezwe isikhulumeli saleli dale umnumzana Jacob Mudenda ekhuluma eZimbabwe National Defence University izolo. Abasekeli beqembu leHighlanders sebeveze imbono ehlukeneyo ngendlela iqembu leli elidlala ngayo kumidlalo yeCastle League Premier Soccer League. Abanye besithi umqeqeshi wabadlali uMadinda Ndlovu labanye bakhe kufanele bebophe isiqine kodwa abanye bebasekela. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu leli lilokhu lingakanqobi ngitsho la kumdlalo owodwa njalo kucunule abaningi ukuthi linqotshwe liqembu elisacathulayo eleMushowani Stars 0-0 eHarare ngempela sonto okuthiye ibhoso ikuhlandla letshumi lanhlanu njalo ile miklomelo emithathu kuphela kungalani yemiklomelo. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo ukubana sidlale khonapha emoyeni.
Njani lapho ku Studio 7 likhuluma lenye indoda lapho eSalethewini abathi ngumsoko. Ngithi namke mphawule ngendaba le yombhuqazo yoguground lo abantu laba abambiwayo lapho ngabantu bezanuPF lapho basijwayela kabi nje abantu bezanuPF. Basivusela amanxeba kudala ilapho ese uyabona uma uzomva umuntu uqala ukubona amathambo uqala ukukhala kahla uyabona nje ukuthi le government kamnankwakho ayikudelela abantu lokho. Mina ngibona ngathi i-solution engcono okuzowenza ukuthi sixolelaneni lapho-ke ukuthi umnankagwa u-vice president wakhe lo uChibengwa u-parents period nayo yonke le mfucufucu le eyaphatheka kumbhuqazo yoguground singaxola uma bengathatha beyofakwa ekhulukuthu beke besiye kusirobha nje labazali bethu nje barobheke emakhaya kuthiwa bambela izihlobo zabo. Laba abalezihlobo zaphosele ebhalagwe bona zizombiwa kanjani ebhalagwe? Abazikhiphe phela nalezo ezilapha ebhalagwe. Ikakhulu lo baba lo wezana bathi ngubhilivu kawule lo. Nguye ke umdayisi, yibo abadayisi labo abadayisi isizwe sikamthwakazi. Izanu izathi baxoshile laba bantu bazosihlupha futhi ngapha komthwakazi kithi. Thina kahle kahle abantu besikhonini abasiniki umhlaba wethu lo womthwakazi besale neZimbabwe yabo.
Ya apha kuyahlupha la umnangako uChamisa bayafana nabantu labo amakhando abo awomile afaku uvumayo ukuthi yena uyehluleka. UChamisa wadliwa yikhodi ingabe yena uyavuma nxa ukuthi uzwela thina amaZimbabwe ngenxa yokuthi yena ukhangele ukuthi ufuna ukuba ngupresident kafuna ukuzwela amaZimbabwe afale nxa abantu bengafa bonke uzasala ebusana kavumele umnankabha ukuthi wawina uzazama ngo-2023 ukuthi ibandla lakhe liwine. Lokhu akwenzayo lokhu akula ngqondo. Nxa kuthiwa umnankabha kala ngqondo loChamisa kala ngqondo kanye lalabo uChamisa abamsapotayo ukuthi ale lokhu iwomise izinto thina siyafa indlala bona badla basutha labantu ababo bafunde izikolo ezingaphandle kwelizwe. Studio 7 alike lilimuke umuntu lo abathi uChamisa lo mnankabha ngabantu abafana nayo xathu akula mehluko. Ngiyabona maZimbabwe lokhu kwagugurawundi lokhu ukuthi kuthiwa hey ama itsits what was abantu bageje amathambo wathinithini kuthonisiswe akusoze kwafakwanceda lutho umuntu ofileyo ufile uyazakala ukuthi abantu bonke babulawa yi-ground ewusala ukuthi nxa begejwa bangcwatshwe kuphela i-government ibhadaliso ebhadala khona ibhadale ebubhadalayo nothi loku kuthiwa ye ama-expert wathinithini nambona uncedo lwakhona ngombono wami ngibona naw ungcono ukuthi kukhulunyiswane because izanu yizanu kathesi bengabuya thesi bathi bazokhulumisana indlela yokuzolibulala lona elikhulumayo lona bazalitshintshela kusasa abantu laba basebenza njengonwabo kufana labothamisa babesebenza labothokozani kuphi bantu batshintsha abantu amandebele nama-distant bantu amandebele lokhu bamhlezi emuva lokhu bemlandela bona kuthiwa ngama-distant lokhu akusoze kwafa kwaphuma engqondweni zabo engangena la uzenza njengomnankava lo mgabe wakhe ishona lishona
sanibonani basakazi abahle igama like banda upresident usebulele ilizwe emasono mnankava eliqedile ilizwe wakhitshwa abantu or wakhitshwa abelungu emapulazini bahanjiswa emazweni angaphandle kwabekwa abantu abamnyama manje sokukhishwa thina abantu abamnyama futhi emapulazini babe sishiye lokho esilapho phumini mele kube suphandle hayi lokhu manje ngiyakubona ukuthi hhayi ilizwe vele selifike elimoshakele sibi ngoba thina siyafanana labelungu abelungu labo bakhishiyo nathi sesikhishwa sokungcono ukuthi ngabe abelungu baseduze sibalethe back bazosikhokhela ngoba thina abantu abamnyama ukuthi sikhokhelane hhayi khanye ukuthi kwehlula akwehlula ngabheka ukuthi abantu emapulazini sebeyakhe njani hayi bayathile ukudlula abantu bemareserve so nakhona hhayi bungamelanga kwenza kanjani sokufanele ukuthi basikhiphe basibeke kwezinye indawo basinakekele njengabantu kade sesiyakhile sasiyali njalo endaweni zona lezo abasikhipha kuzo kube zindawo ezibekwa abantu abazovula amabhizinisi for sure abantu abamhlophe manje akukwazwakali nokuthi umuntu omhlophe okhona onguye othi naye uzovula ibhizinisi ngobani akazwakali bona sebeqala ngokukhipha abantu bebekana bona ngezikhulu hhayi yabona
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isizalwane sesomali uHalima Aden obukisa umzimba lempahla oyisupermodel ohlala eMelika ube ngowokuqala ukubonakala kugwalo lweSports Illustrated egqoke izembatho zokuntsheza emanzini iswimsuit kodwa ezivala umzimba ezebhekini kanye lezokholo lwesimoslem okuthiwa yijihab izambatho lezi bezimvala umbuso wonke ngaphandle bezimvala umzimba wonke ngaphandle kobuso njalo kuthiwa lokho ngokuqala ukuthi kubonakale i-supermodel itshengisa impahla zalolu hlobo uhulumende we-South Sudan uthi uzabhadala amadola ayizigidi ezizinkulungwane lenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa zamadola i-$3.7 million kwinkampani yemelika i-Gainful Solutions ukwenzela ukuthi yenqabe ukusungulwa kwedale le-African Union South Sudanese elifuna ukuphenya lokugweba labo abadala amacala ngempi yesivuwo. Senzakala eMelika namuhla sicubungula umkhankaso kaMnumzana Bernie Sanders webandla lamademocrats ophakathi kokuqoqa usekelo lokuthi akhankase kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Engaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa okwesigaba esesivili sombuso wakhe i-second term. UMnumzana Sanders wanqotshwa ngunkosikazi Hillary Clinton kuma-primary elections okhetho oludluleyo, kodwa waqala wasala okwesikhathi emisane laye, abanye sebesukile. Iningi lalithakazelela inhlelo zakhe ikakhulu abatsha, nelokuthi ngayenza ukuthi bengasabhadali, kungasabi le mbadalo ephezulu kwizifundo zekolitshini. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Dumathi Mema oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Sanders kasoze athwalisane amagabha avuzayo yini lomnumzana Joe Biden laye ofuna isikhundla esifanayo.
Mbona bazanikana isikhathi esinzima sikakhulu, ungacasa ukuthi ama-state agents acasa ukuvota kuma-primers. USanders ulama-supporters amaningi ebantwini la-young people, angalibamthakazelela ngama-policies akhe kakhulu. Uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni into zama-student loans lezi uzakwazi ukuzikhipha ziphele. So mbona ngani uSanders uzaba nika uBiden isikhathi esinzima kuze ngincisane kuze kufike ucine uzebakhetha ukuthi ngubani phakathi kwabo babili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Mbona ngani uBiden engamukelwa ngabantu? Ya, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile ongukuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana la esitridini umuntu okanye ordinary ngayehamba esuke emsebenzini emzini wakho uhamba ngesitimela, kanti into ezinjengezimangalisayo, it's very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu, futhi ngani ubona kwami somuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu le lama-policies abakhulumayo asusekayo angalangcono, kodwa i-connection anayo labantu bona ngani ayifanani likaBiden nalayo labantu njalo.
UMnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje kuba yisikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngumba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye, kodwa ikhona lesi yakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali, kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu kumele kuzincede. So konke lokhu kumele ukuhambelana, imali yakho ingenayo, lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe lenhlala kuhle yenu ibe nje. Xa ukuhambelana hayo uyaphumela. USanders ye kuphuma amareporti kwana hayo useyimillionaire naye. Ngingazi nje ukuthi abantu bazamkhangela njani, njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangelamali, abantukazana nje. Manje kathesi laye sesikhulu sibili, asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamile sibona abantu bazavumelana naye yini.
Lo umnumzana Dumathi Mema, ingcwethi yecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseDallas eTexas. Okwa manje ke sesibethulela umculo wokhaya iqembule Highlanders siphiwa ngabafana bakagodlwayo. Sikhumbule njalo ukuthi iqembule lilokheli sense lingani lingemuva kwamaningi kumdlalo ye-PSL. Lanxa abanye abalandeli balo besithi hayi ba lokhu belisekela, abanye njalo bathi inhloko yomqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu kabophe siqini.
Lisibona sinje sadlala sitakoti haile siyaita haile. Lisibona sinje sadlala sitakoti haile siyaita haile. Sathi tulayi ditele lumanje wangu. Sathi chulayi diselelo mandimani lenkunze nyama leyi ngeyamadoda kwethu. Lenkunze nyama leyi ngeyamadoda kwethu. Yite kazini yite kazini mutani usiku sawe bafoli yite kazini mutani usiku sawe bada yite kazini.
Abafana bakagodlwayo lokhu bebaqamba ke abasekela iqembu le-Highlanders. Singazi ukuthi umadabudabu ngubani, kodwa hayi kulamabizo amaningi lapho. Singaqhubi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Chinga Dube owayengumphathi ntambo wezabalwa imvi uthi ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi kumele kwenziwe kulandelwa amasiko esintu. ibandla le-MDC selilandule imbiko ethulwe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yokuthi leli bandla liphakathi kokuxoxa uhlelo lokugemula uhulumente. Hayike sibonge ke abalaleli abade besilandela kukhasi lethu le-Facebook silo Jason Maphosa. Olifanelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.